Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ali ngali tshona njani izulukandaba olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 3 zibandlela 2019 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Usoli Delta singayisola kodwa nje ikudlala ngesikhathi. Ngoba iDelta kusiyo lenkingi. Inkingi sekuthini njonge lizwe sizitela manga manga. Ukuthi yisa le bhundu kuyalingana. Kodwa siyakwazi kusonke ukuthi asoqinisa kaze kulingane. One is to third. iDelta's business. Okusho ukuthi ikayeleli inzuzo ethile ekuthengiseni kwabo. Kabathengisela mahara.
Izakhamizi zeHarare zethuswa ngamankampani ambalwa agoqela elungisa onamnedelo tshwala yeDelta athi konke akuphekayo sokuzathengiswa ngedola leMelika kuphela.
Izinto zilukhuni ikakhulu kuholo lezisebenzi ngemali le eyiyo uhlobo lwayo esiyilinyazwe amandla ayo. Lidola engasalingani ledola le-America. Ngoba uholo labantu adisedoleni le-America njengoba seliphumile kwase edoleni le-America abayibhoni. Yikho lokho sokulobu nzima khona. Akulantu behlanganayo kade.
Ababalisi labongi bathi kabasenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yokugugudeka kweholo labo. Ngakho-ke sebebambisana labodokotela asebelenyanga bekhala le msebenzi befuna ukuholiswa ngedola leMelika. Ngesikhathi iningi likhala ngokubhidlika komnotho welizwe, abahlala emaphandleni bathi umumo usumubi ngamandla ngoba bengasenelisi ukuqhuba inhlelo zokuziphilisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeHarare seziveze ukudana okukhulu kanye lokwethuswa ngosekucabangwa ngamankampani ambalwa agoqela elungisa onamnedelo tshwala eDelta esethule izinqumo zokuthi konke akulungisayo sokuzathengiswa ngedola leMelika kuphela. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Embikweni owethulelwe uZulu izolo, inkokheli yenkampani yeDelta eZimbabwe ibalise ukungenelisi ukuhlanganisa imali enelayo ukuze ithenge ukusebenzisa lokuphekisa abakulungisayo okwenze bathatha lesi sinqumo sokuthi bathengise impahla yabo ngedola leMelika. Iningi labakhulume leStudio 7 bavayize ukudana bebalela ukuthi lesi sinqumo sesizokhokela ukuthi amakampani amaningi elizweni athengise ngedola leMelika elivele lingekho elizweni. Umnumzana Sikhosana Ndiweni sakamuzi seHarare uthi udanise kakhulu isinqumo lesi esithi sokuzaba nzima lapho engabalezethekeleli ngoba ehola ngebhondi.
Azazi mfowethu, thina imali yethu siyiphiwa iku-eco cash. Intengo yokuyathenga i-US namhla ibidlalela kubo 320 nge-eco cash. Imagine. So basho ukuthi ukuze nginathi utshwala sokufuze ngiyehlukane le mali eningi. Imagine imali yonke yona le. Awukho fair, I mean. Isalari yami ayikhwelanga. Lokhu imi ndawonye.
Umnumzana Mdudu Zincube uthe loba nje utshwala sebukhwezwe intengo le yinto eyimvama njalo asebeyijwayele. Usola nje ukusetshenziswa kwedola leMelika osokuza kwenza isisindo salo siqonge ngamandla nxa liqhathaniswa lebhondi.
Ebantwini abanathi utshwala akula mehluko oyabo khona ngoba vele bebevele iBI utshwala be-$1 bebekuthenga sibe sikuthenga $3 to $4. So inkinga esikhona nje ukuthi sokuzamele umuntu abe lodubo lokuqale ayedinga ama-US dollar ngoba sonke siyazi ukuthi i-foreign currency yahlupha.
Umnumzana Tedios Mathuru isakamuzi sebudirirwe eHarare yena uthe ngakukho okuningi okungabe sekuguqukile ngoba lapho abathenga khona bebevele sebethenga ngentengo ephezulu.
Kunzima ndoda emntwini omnyama ngoba singakhela athi eZimbabwe ndoda iyusa la ngona leyahlupha ukutholakala balutshwana abahola ngeyusa okutsho ukuthi abantu laba sizathina sesibona izinto zikhwela unnecessarily osokulanjwa nxa utshwala lama-drinks sokuthengiswa ngama-US dollar okulandelayo ukuthi ukudla uzathengiswa ngama-US dollar
egcizelela kulokho umnumzana Maduro uthe iDelta ngenye yamankampani amabili amakhulu eZimbabwe okusho ukuthi ingakhokhelela ukuthini amanye amankampani lawo aqale ukuthengisa ngedola lemelika.
Ungabona iDelta isicharge ngama-US dollar osekusele ukuthi econet icharge ngama-US dollar amakampani la ayi-2 yiwo amakhulu lapha eZimbabwe engavele enze njalo konke osekulandela ngama-US dollar. Impilo isinzima.
Ingcwethi ehlaziya ngezinhlalakahle kaZulu unkosazana Dabita Nkomo uthe isinqumo ebesenziwa inkokheli yeDelta siluphawu nje lwenkinga enkulu okufuze ixazululwe nguhulumende wakuleli yokusalala kwemali lokulungisa umnotho welizwe.
Usoli Delta singayisola kodwa nje ikudlala ngesikhathi ngoba iDelta akusiyo lenkinga. Inkinga isekutheni njengo ngelizwe sizitela mangamanga ukuthi yusa le bhundu kuyalingana kodwa siyakwazi kusonke ukuthi asoqinisa kaze kulingane 1:30 iDeltians business okutsho ukuthi ikayeleli inzuzo ethile ekuthengiseni kwabo khabathengisela mahara.
Encwadini ebhalwe inkokheli leDelta izolo bachasise ukuthi ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe alisenelisi ukubapha imali enelayo yakwamanye amazwe yokuthi benelise ukuthenga okusebenzisa ukuze basebenze bengela migoqo. Babuye bachasisa ukuthi nxa bengasathathanga isinqumo lesi abasoze benelise ukuqhubeka besebenza. Inkampani yeDelta isiyo ezithengisa impahla yayo ngedola lemelika kodwa amakampani afana labo Chicken Inn aselentengo ezishiyeneyo eBond Note ephezulu ledola lemelika enganeno okukhomba ukuba ilizwe lizabanjwa amandla ukusebenzisa idola lemelika lonyaka. Ngomnyaka odluleyo uhulumende walise abathengisa imithi yokwelapha namaphilisi ukuthengisa ngedola lemelika esithi lokhu ikugqila uZulu ngoba bephiwa imali yakwamanye amazwe libhanga elikhulu ele-RBZ kodwa bona bathi ayeneli imithi namaphilisi afunwa nguZulu. Imizamo yokukhuluma lesiphathamandla sokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa yehlule kodwa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kumalanga edluleyo wale wemba phansi ukuthi idola lemelika lizaphinda lisetshenziswe kuleli ethi uhulumende kenelisi ukulithola ngobuningi balo. Lokhu konke kwenzakala ngesikhathi odokotela lababalisi labo sebenqume ukuthi umqhashi wabo okunguhulumende engehluleka ukubaholisa ngedola lemelika kabasoze babuyele emsebenzini bazaqhubeka bekhalala umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Siyabonga Gibson. Silokhu sikudaba olufanayo ababalisi labongi bathi kabasenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yokugugudeka kweholo labo ngakho ke sebebambisana labodokotela sebelenyanga bekhalale umsebenzi befuna ukuholiswa ngedola lemelika. Inhlanganiso zababalisi kanye lezimele abongi zethule umbiko lo namhlanje ziveza ukuthi iholo lazo elo hlobo lwemali ebizwa ngokuthi ngama-RTGS seliyingcosana. Ababalisi labo bathi kabasoze baye emsebenzini kuthi abongi bakhangelelwe ukuthi bazahamba emsebenzini kabili ngenyanga kuphela. Asenelisanga ukukhuluma labamele izisebenzi lezi. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla lezanu PF, othi uhulumende uzama ngamandla wonke ukuthi alungise konke okuhlupha izisebenzi loba nje isimo somnotho sisibi kakhulu elizweni.
Kuyakhombisa sobala ukuthi umumo wezinto ulukhuni. Akusonto singayibalekela leyo. Into eqinise ukuthi izinto zilukhuni ikakhulu kuholo lezisebenzi ngemali leyo eyiyo uhlobo lwayo esilinyazwe amandla ayo lidola engasalingani ledola le-America. Ngoba umkhulu labantu ade lisedoleni le-America njengoba seliphumile kwakhe edoleni le-America abayibhondi yikho lapho sokulo bunzima khona. Akula nto ehlanganayo kukathesi. Kodwa uhulumende welula izandla zonke ukuthi ufuna ukuthi akhulumisane lezisebenzi zakhe. Uvulile sile amasango ngile qiniso umongameli ukwagcizelela ukuthi insuku ezedlileyo ukuthi kumele kukhulunyiswane sibili abantu bakhangele sibili umumo okhona lakho kumele kube abantu bekhangela umuma esiphakathi kwawo lobunzima esiphakathi kwabo bakuvume ukuthi hayi sibili siphakathi kobunzima bese kusiba nendlela uhulumende ancedisa ukuthi azwisise olunye uhlelo olukhona olwazi zisebenzi kodwaengikuthandayo ukuthi kumele njalo sibe ngabantu abathatha umumo lo siwukhangele kube ngowethu sikhangele ukuthi kuyalunga sikhangelele khona okodukuza ukuthi xa sikhangele ukuthi kulunga uhulumende usesemutsha lo asimncediseni lathi njengesenzi
kaye kodwa-ke kodwa kukhanya kusobala sibili lapha abagawula ukuthi uhulumende ungani sefuna ukuba ethusela abakhala lo msebenzi ikakhulu amadokotela bathi bayabona sokule joint operations command kumbe kuthiwa kuyini i-special task force so bezobetshaya luvalwa ngakhonokho ngakho-ke uhulumende yena kumele enzeni ngoba uhlupho lolu luqhubekela phambili babagawule
uhlupho lolu lungaqedwa kuphela ngokukhulumisana okukhona phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe hhatshi ukwethuselana kodwa ukukhulumisana okuqondileyo silokuqotho okuleqiniso futhi phakathi lo kulezithembiso ezilandelayo ukuthi hhayi phakathi komumo esiphakathi kwawo lo abantu akulamuntu ongaboniyo tibisa ukuthi phakathi komumo onjani amadoda omthula inqube babhizi bayasebenza ngileqiniso singabanika isikhathi nje esilutshwane esithile eziyizinto sizazibona zisenzakala ngiqinisile sibili ukuthi akulalwanga lapho kuyasetshenziswa sibili kodwa ngilusiza ukuthi seneza ngena phakathi kobunye ubunzima obedlula bonobo ukuthi into zilunge umgwaqo esihamba ngawo usesezabala lamagwampa lamagudi sibili kodwa phambili ngale kuzalunga so kufuna ukuthi lokuzinikela lokuzimisela kodwa okunye engikuthi engizama ukuthi ngifike kikho yikuthi singahlanganisi izinto lezi zepolitics kwabantwini bakithi ngoba abanye ezepolitika sebengena kulethola ithuba lokuthi bangene ngento into bathumayela ivangeli lawo batshela abantu ukuthi hey uhulumende ngabe uyaholisa abantu ngama-USDola kodwa bona ama-USDola akona khona ayivele bekwazi ukuthi kawakho labo bengalawo
lezi yindlela nxa sikhangele babagawule khonapho okujoyi siyakuzwa sibili kodwa-ke nxa usubheka sibili ukuthi ama-RTGS lawo lamabhondi kuvele kungana kusasebenzi kwezomnotho kwelezimbabwe so-ke ngikho befuna ukuthi beholiswe ngama-US dollars njalo bathi i-politics kumbe ezombusazwe azikho phakathi batsho njalo gawule
ye liqiniso lelelo ngithanda ukuthi kube njalo lezinhliziyweni zabo kodwa bengabi njalo sokubuya abanye labo bebhoda ngale bethi bandabanda becatshile besenza okunye okungayisiko kodwa mina engikugcizelelayo tibi ngithanda ukuthi ngabe uhulumende uyanikwa ithuba wakithi ngabe sokwedlula inyanga ezingu-6 ngabe sesikhuluma ukuthi uhulumende kathi uyenzani akukakhanya ukuthi kwenziwani but inyanga ezingu-6 zingayidlula ngale hhayi ngile kuqiniso ukuthi omthuli bazabe sebephumele olunye ulutho olubambekayo sibili oluzancedisa kona lezi sebenzi zikahulumende kodwa uhulumende kayihlulekanga uthembisile njalo uyathembisa kathi sukuthi ukuthi okunye kwakhona eziyizinto zakhona izikhalazo ezisebenzi uzazikhangela ngendlela ezishiyeneyo kodwa-ke okufanele okukhangelayo ukuthi lokunye zikahulumente zidingangincedwe ngakho ngoba yona imali ye-amerika le asinayo tibi
olo-ke ngumnumzana Believe Gawule ilunga lebandla lezanu p f bexoxa le-studio 7 ecingweni esetsholotsho
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz
izizalwane zakwele China eziyisikhombisa bezisemthethwani ndaba lamhlanje edolobheni le-Victoria Falls lapho obekumele zithoniswe icala lokutholakala zile mpondo zikabhejane ezilesisindo esifika phose intengo efika phose isigidi samadola i-$900,000. Zetheswa icala lokwephula iziqondiso zomthetho we-Parks and Wildlife Act ngokuthi kuthiwa zatholakala zithwele impondo lezi okungekho emthethweni. Umantshi uNkosazana Rangari Rai Gaganje uvumelane lo mtshutshisi uMnumzana Bhekimpilo Tshabalala ukuthi sokuthethe isikhathi eside abantu laba bengakathoniswa icala leli emthethwandaba. Udaba lolu lukhangelelwe ukuthi luzathethwa mhlaka-9 ngozibandlela. Abayisikhombisa laba ababotshwe ngeviki ephelileyo njalo abamelwe ngumnumzana Give Mom Viringi bayaliphika leli cala. impondo zikabhejane zingumuthi wemacansini kwele China.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Ngesikhathi iningi likhala ngokubhidlika kwemnotho elizwe, abahlala emaphandleni bathi umumo usumubi ngamandla ngoba bengesenelisi ukuqhuba inhlelo zokuziphilisa ezigabeni zazo. Asizweni okuningi ngalolu daba, kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubele unkosikazi Fedi Dube ohlala esinampande eBinga.
Umnyaka omutha siwungenile bhatudubo yokuthi abantu abalakudla, abala mali, ezitolo ukudla kukhona kugcwele ezibili bhati akuthengeki. So abantu bayahawula vele kunendlala lapha kuyasiwa. Nenhlanyelo abazizuzanga, inhlanyelo lazo bazinikwa amasabhuku, nikwa naba abebandla elibusayo. Hayi imkhuhlane la abantu bayagula ezibhedlela kulaludo. Amabhakethi awatholakali ukuthi umuntu angazuza umumba awuthengi. Abantu nxayelo mumbu kathengiselana ngezihlobo. Nga ungela sihlobo vela awusile.
Sake saxoxa lani kuwona lo msakazo lisithi kule nhlelo.
Ihlelo sikhona sikule zozivande kathesi bahlanyele umumbu ngenxa yezulu because amanzi ayesehomile. Then abanye bayakha amakliniki njengakithi ngapha siakhe ikliniki. Siyizaphela vele sesakhinje amanesi. Uhulumende vele uzithubele asikwazi nokuthi kumbe silohulumende thi. Kangela njengalapha lapha engikhona eBinga kuwadi 3. Siyahamba sibili 15 kilometers ukuthi yezuzi ama-health services esiyabhuwa. So nxa usiza ubuhlungu bona buya nomama betshona bekhona ngalo baba beselela abantwana. So beza ubuhlungu bagcine becontribute ama-contributions abo. Bazakele bodwa incediswa ngabe-SDA.
Uhlupho lwemali lona-ke?
Hhayi uhlupho lwemali kunzima. Bayahola nababahola imali lokuze ne-social welfare. Bangazuza ama-use akhona kubuya abanye ababuya nezimota zabo. Bafike babatshintshele bebarobha. Abanye bathengisa i-cooking oil befuna ama-use angikhona. Bahambe nawo kobobulawayo kumbe eHarare. Ngapha emakhaya kusale kungasela le. Ekupheleni komnyaka abantwana abaningi ababhalanga ama-exams. Kuze kwakubhadala imali yokufotokopa amaphepha yama-exams. Awema-exams angikhona abantwana abazange babhadale ama-$4. Abazali bayishele.
Siyabona ukuthi izikolo sezivulwa abanye bakhala ngama-prices ama-uniform ukuthi aqonga.
Lapha abazali bali kufava ngiyanda ubuzi ngamuchitonga. Ibhuku lili kuchita 80 cents. Amwe mabhuku ma-32 pages ali kuchita $1.50. Kuli kunota bala magrosa. La i-community li kufaba. Isebo so mputu vede bana bechikolo taba kufunda. Because ita ima uniform mina mpebe dano. Ndira suma ma uniform. But ime tiri ya kuti ndi jane lembo mendi. Ndi wode kubla wawo. Endi kutu uzge even uchange $12. Muzi ya luli jana kuli mari ya kona. Zagwe. Tukana bali kuinka bed, food, no books. No what even my teacher machoko tawe because basically tabali kubhadala kuchikolo. So vele mbubumi kuri kuti umina. Even tuchita ma meetings tuambule tawe nkutuya because baba lesini edife. So into akati edife manje kwaba problem.
Alo ke ngkosikazi Fepi Dube obexoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7 esesinampande eBinga. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngezinqumo zabesifazana lonyaka ama-New Year Resolutions lobunzima ababhekane labo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumeleni umlayezelo olenombolo zenu kucingo oluthi 001-202-465-0318 kumbe lizilobe ekhasini lethu ele-VOA Ndebele ku-Facebook. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zikamunicipal eThekwini kwele South Africa zibika ukuba owake waba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma uzakhalela ezinye zengoma ezikudlalade eli elisalolongwa lengoma zempini yokulwela inkululeko yalelo lizwe. Laloba umongameli Muhammadu Buhari wakwele Nigeria webandla ele All Progressive Party ebhekane labaningi abafuna ukuncintisana laye kukhetho lokudinga umongameli olwenziwa kunyanga ezimbili ezilandelayo. Iningi lithi ongenelisa ukumphikisa esikhundleni ngu-Atiku Abubakar webandla ele People's Democratic Party olosekelo olungalingana lolwakhe. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba uthi ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngabodokotela lokuzenziwa ngamatitshala kulezombusazwe phakathi. Ngalokho uthi inkokheli yabezomvikela phansi kogatsha lwe-Joint Operations Command kumbe i-JOC ihlangene yavumelana ukuthi kulesandla sezombusazwe kudaba lolu yikho sebengenele. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele ngcwethe ecubungela izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi endawonye lomlandeli webandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Ngibona ngani ukuthi ukuthabe njalo kuyabe kuyikuphosisa akusokwethuleka kodwa ke imbamba ndawonye ingatsha zonke zibamba ndawonye nxento zize vele kufuna kanti ngabe izina amabandla aphikisana bazwakala bekhuluma ngakhona ukuthi hayi sesingenela lathi sincedise ukubana sithole ukubana singaba le mpumela mhlobo bani ngoba lokho akusho mpumela ebandleni lodwa kumbe elezamkhethe elibusayo yimpumela amabandla wonke abantu bonke isizalwane sonke seZimbabwe kumele sibe nomlando ukuthi yona sibambe umsebenzi lowo uqhubeke usiya phambili ngoba ilizwe ngelethu sonke ungakabi izano PF ungakabi NDC ungakabi ngisho kube eyimpathi ethize ukuqala ube isizalwane kumele lizwe leZimbabwe. Ngakho ke kubalulekile ukubana entweni yonke esiyenzayo entweni yonke esicabangayo sicabange iZimbabwe kuqala singakacabangi okunye.
Ye wena mnumzana Sibindi uthini wena ngodaba lolu, ingathi yehlulekile yini izano PF?
Well, okuliqiniso ukuthi abantu bebegayele ukuthi iZANU PF, uhulumende weZANU PF, abantu bebefisa ukuthi ngayo impilo iyaqhubeka sibangcono. Okokuqala enza kutho ukuthi engathi mina lapha iZANU PF okungathi iyasilela khona kumbe iyaphosisa khona kula. Into enkulu ukuthi nxa kufanele kwenziwe izinqumo ezaba-affecta ilizwe leZimbabwe kuqakathekile ukuthi kube nalokukhulumisana ngoba idale kuloko kuthiwa yi-consultation ngesilungu. Ngibona ngathi iZANU PF iyehluleka khonapho. Ngizanika ama-example. Ungananzela kathesi iZANU PF uhulumende weZANU PF bekule ndlela yokuthi ngakusizala izinto wabuya le ndlela enhle kumbe ipolisi enhle iforum lena okuthiwa yi-tripartite negotiating forum yenza akhuluma ngayo engenise uhulumende ingenise ama-employers kumbe abaqhathi ingenise le labor iforum leyana yayijonge ukuthi nxa kuzaba le zinto ilizwe ngenze ngahambi kuhle abantu befaka amakhanda ndawonye babonisane kodwa singananzelela angathi mingakhathi esiminyaka kukhanya ungathi iZANU PF leyana ifora iyayidelela kodwa thia siyakuphosi leyana ifora yiyo njalo eqakathekileyo. Njalo phezu kwalokho futhi ngathi sikhuluma ngendaba ye-consultation kulezinye izinqumo esibona ngathi ziyenziwa iZANU PF ezenzo zingasihambeli kuhle. For instance kathesi ungakhangela impilo yabantu enzima akula muntu ongakwala lokho. Abantu baphila nzima, imisebenzi ayikho, abantu bayalamba. Kodwa phezu kwalokho ihola abantu liphansi, intengo ziyakhwela. Kodwa phezu kwalokho siyabona iZANU PF futhi ithatha ifaka i-tax leyana ye-2% yama-transfers leya. Khonokwana kuvulala futhi umuntu nalo vele uthwele nzima.
Nanto ke udaba mnumzana Juma uthini wena ngembono kababa uSibindi lapho ekakhulu akhuluma ngokuthi hayi kukhona sibili lapho iZANU PF ephosisa khona?
Ngiyamuzwa umfo wethu ubaba uSibindi uyakhuluma umbono wakhe uqakathekile kubalulekile khonoko. Kodwa ke njengoba ngithilo ngamaphambilini into eqakathekileyo ukuhlala phansi abantu bebonisana. Umkhokheli weZANU PF njalo enguye umongameli welizwe ubaba uMnangagwa usephume kaningi-ningi ekufaka sobala ukubana kuqakathekile ubana abantu bazi ubana umnyango wakhe uvulekile njalo yena ubuye engumongameli olalelayo okuthiyene nalokho esathila kokuqala ukubana siyakwazi ubana siphansi kukababa uMgabe lokungani kuyahlupha khonokho. Kodwa kathesi-ke ubaba uMnangagwa ubuye ngesimo njalo nangelizwi lokuvula lokwamukela ukubana asikhulumeni ngizobona uyamthola izini kuma-social media laba o-Twitter o-Facebook naloko okushiyetshiyeneyo ukuthi wena sikhulumeni sibonisane kodwa-ke uduko nje ukuthi wona abanye bethu basuka babe ngabaphoxayo nabathephisayo abangakhiyo kodwa yena-ke ngumuntu ofuthi ngabe kuthiwa wonke umuntu uyangena sikhulumisane sibonisane ngoba ayisifo ukuthi ngamthethi yilo lodwa ibandla elizabona okuphelele njalo okufaneleyo
hayi kezwakala isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Sibindi usitshela wena ukubana ubona njani elakusasa ikakhulu labo abathi ibandla lezanu PF liphiwe isikhathi
ngibona ngathi kufanele balingqondo ukuthiwa yi-denial syndrome besikhuluma kanje uzizwa abantu bezifike besithi bona ibhondi le-US dollar le kuyalingana kodwa kusegcekeni kakulingana ungakhala ama-prize ukhanye into ezenzakalayo ukhangele ama-exchange rate akuhambelane so ibandla lezanu PF lingaze lifike abelivuma khona ukuthi kulama-problems and ama-problems engayi-identify likuvume khonokho mbona ingathi izwe lizaba-right khathi esikhuluma nge-indigenous indigenization act uhulumende uthi yena Zimbabwe is open for business kodwa ezokulalwana umthetho okuthiwa bathi bona bafisa ukuthi i-51% ibe ngumuntu wezimbabwe akula muntu ole mali yakho ozakuyenza efarmanezinjalo so yiyo zento ofanele zikhangele kukhunyiswane samapholisi zakho ongathi achotha abantu abangasincedisa akuthi xa kungenjalo vele abantu bazaqhubeka bethi hayi bandla ezanu PF selehlulekile
Hallo-ke umnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi yecubungula zombusazo ubexoxa endawonye lo msekeli webandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma Umuzi wonke uthe waba ngumlotha imoli yonke yasala ingasela ndawo yokuhlala ngemva kokuthiswa ngumzukulu obedakiwe emangweni weShagari eLowakweru. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umzukulu kaGogo uManxube uDumizane Nhlane uvuke ubhova echitha imbiza eziphekiweyo wabuya wathisa izindlu zonke zachabalala.
Umfana usenzele izilingo lapha ukusithisela umuzi phakathi kwekhaya endlini kakhulu Nhlane. So umfana uthe nawo yini bedakiwe. So akuphuma ngalutho endlini kushe konke kwaphuma ibasket kuphela. Hayi izigqoko zilobile zonke.
UDumizane Nhlane uvuke ubhova echitha imbiza eziphekiweyo wabuya wathisa izindlu zonke zachabalala.
Ukhona ukufika kuphela nje wahlala phansi kwami khonapho waqalisa ukukhuluma ukuthi yena ngingaligebheli igodi likwane. Nangathi igodi likwane kwenze njani. Wathi anyalitshenga ukuthi ngizondile ngingatshayelela umntwana phansi lapha ngimbula kwedwa. Nangathi umntwana wakhona lo uyakumbula lezenze njani. Wabemphakamisa umntwana lowa. Nxa emphakamisa umntwana lwana ngazithulula ngizangakhulumela wathi funa ukutshengisa ukuthi ngizondile wahle wasukuma wakhaba ipoto usekhabile ipoto waphakamisa ipoto yesithwala wahle wachitha amapholi
okwamanje ugogo umanxube lemuli yakhe basele egcekeni
zilalela khonapho
phandle egcekeni
sizilalela khonapho kodwa nxa kuyikuthi izulu likhona hayi ngiyalala ngale komamdawu ngale udade waba kamathuli uzukulu angimzondi ngiyamthanda sibili kodwa ngibona ukuthi uyejelasi ukuthi ngiyamzonda ngicinga yomthetho ngangilungisela uyezelungile
umnunzana Benjamin Mpala ngukansela weWatch 7 lapho okube lesindaba phendule khona
kokube le double tragedy because umama wakhe ubhubhile ubhubhela last month lokhu ebhizi ekhala umama wakhe ngapha la kumuzi ngapho suthile ungalaludo lokuyifethaleza lokhu wayekuholile uthile lakho suthile phakathi umumbu wokuncana de lakho kuthile akulaludo totally so we are appealing to anyone okhona lapha emhlabeni uzwa elo sisi
hayi isikhathi iso singasavumi siyabonga Ezra Chisa Sibanda ngokusigqibela uhlelo lwethu ngodaba oluzwisa usizi kakhulu hayi silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingakhohlwa nje ukusitinta njalo ekuseni ngo 6:30 igama nguChris Gande
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.